umongameli Cyril Ramaphosa wakwele South Africa uthumele iqula lakhe elibunjwa ngabathathu abathi unkosikazi Baleka Mbete, umnumzana Sydney Mufamadi legqwetha umnumzana Ngowaka Abel Ramahlodi, bona abahlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa esigodleni sakhe esestate house izolo. Abathathu laba babuye ukuzekuzwa okungabe kubangela induba ezibhekane nezimbabwe ngemva kwemibiko ethulwe nguRamaphosa ngeviki edluleyo yokuthi ukhathazekile ngomumo okumakhelwane wakhe. Kodwa amabandla aphikisayo badane kakhulu ngokuba iqula leli kalizange lizinike ithuba lokuzwa elabo icele. Umsekeli wesikhulumeli se-MTC Alliance umnumzana Felix Mafa uthe batshone belindile ilanga lonke la izolo bamangala sebetshelwa ukuba iqula leli kalisenelisi ukukhuluma labo.
Sitshone silindile kusuka ngo-10 o'clock kwaze kwafika ama-4 o'clock ngoba babesincusile ukuthi sizahlangana labo bezwe ukuthi kanti izinto ezihluphayo eZimbabwe kuyini laba abathunywe ngu-President Ramaphosa owe-South Africa. Ngokusweleka kwenhlanhla siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani. Thina njengoba singabantu esifundileyo ezepolitics sikubona kumhlophe ukuthi uPresident Mnangagwa unqabile walile ukuthi ekhulume lathi.
Umafa uqhubeke esithi bebezimisele ukutshela leSouth Africa ukuba libone indlela elingasiza ngayo leZimbabwe lona elithole nzima ngokubotshwa lokuhlukunyuzwa kwabasekeli bebandla liphikisayo lalaba abasola uhulumende. Uthe abasoze belahle imbeleko ngokufelwa esithi bazaqhubeka bekhuluma ukuba amazwe akuSadak angenele kundubo ezibhekane leZimbabwe. Unobhala webandla le-MDCT umnumzana Nixon Ndlazino uthi njengebandla kuyabathokozisa ukuba eleSouth Africa selizimisele njalo ukulungisisa indubo ezibhekane leZimbabwe.
Into esiyibonayo ukuthi iSouth Africa njengelizwe elithandi iZimbabwe uthumizele umuntu abantu athiwa uMbete lo uMfamadi ukuthi bebuye bezokhuluma ngoPresident welizwe lethu uComrade Emmerson Mnangagwa. Lokhu sikubona vele ukuthi kutshengise into eyodwa. Into yankonda etshengiswayo ukuthi vele bathanda iZimbabwe sebebone ukuthi vele sesihlulekile and iZimbabwe njengelizwe umthungameli wankona umthathi umphathindabo uMnangagwa sehlulekele vele ukuthi elungise izinto.
Kodwa omele inhlanganiso yabeZimbabwe abahlala kwe-South Africa eyeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi kabazi lutho ngokukhulunywa phakathi kwequla leli lomongameli Mnangagwa esithi lokhu kumele kube segcekeni.
Besingelalwazi ukuthi izinxusa kumbe izithunywa zikamongameli we-South Africa ubaba umnumzana uCyril Ramaphosa beziphetheni. Kasikwazi ukuthi inkulumo kade bamumathise yona ukuthi behambe bayethula eZimbabwe ikakhulu kumongameli weZimbabwe u-Emmerson Mnangagwa. Besingayazi inkulumo leyo. Njalo thina akekho oke waxhumana lathi e-ofisini kamongameli kumbe embassy e-South Africa ukuthi bafisa ukuthi bakhulume lathi.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Pride Mkono uthe nxa le-South Africa lingakaqali ukukhuluma labenhlangothi zonke zempilo eZimbabwe kaliyazimiseli ukulungisisa indubo zalelo lizwe.
Ukwehlukala kwabameli bakapresident Ramaphosa ukuthi behlangane le meli zenhlanganiso ezimele zodwa kanye lamabandla aphikisayo lama-social movements kusitshengiselwa ukuthi upresident Ramaphosa akakabi rafiki enjongweni yokuthi elungisise ukuhluphana okukhona eZimbabwe kwezombusazwe kanye kwelezomnotho. Lokhu esikubona kubangela ukuthi abaningi abantwana beZimbabwe igcine besibalekela eSouth Africa besiyadinga imisebenzi.
Ekhuluma le ntathelo izindaba eHarare izolo, omunye wequla leli umnumzana Mfumadi uthi kabasoze batsho abakukhulume lo Mnangagwa wabezindaba ngoba bezamele beqale bazise umongameli Ramaphosa obathumeleyo. Ukuza kwequla leli eZimbabwe bese kuletha ithemba lokuthi amazwe angomakhelwane asethatha amanyathelo ngesimo eselizweni. Nanku abenhlanganiso ezihlukeneyo zomhlaba namanye amazwe bezathula imibiko yokukhathazeka ngalesi simo okugoqela umgcinisihlalo wekomishini ye-African Union umnumzana Musa Faki Mahamat naye owethule owakhe umbiko ekhuthaza umnankagwa wokuba ahloniphe amalungelo oluntu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.